Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 20 kuMfumfu 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
As a grand member, which I want to be Baba was Uti, Umnanga, Wumbozame, against Katazonke, Oketo, Owen, Kamka, Kachi, Ogombusa, the local 2008, what the Kamazaba, Yukalaba, Tako, Abatis Babwe, Bab, Savela, Monga, and Samish Uti, Aladias, Tababatabalo, Shokoka.
Ibandla leMDC selisole kakhulu ukuhlaselwa kwomkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa ngabantu elithi ngabasekeli bezanu PF izolo.
Angeke phela umhlaba wonke ungaka wenze into eyodwa ngenjongo yokuthi kubhubhe umhlaba wonke. Lo Nkulunkulu ngeke avuke. Yebo bazakufa abanye njengoba besifa abanye benjalo besakhiwe ofisi. So, minimum bono is a mini. Abantana of you by starting
Ele South Africa selisungule uhlelo lokuhlaba abantwana abaleminyaka ephakathi kwelithumi lambili kusiya kwelithumi lasikhombisa ijekiseni ye-COVID-19. I-National Peace and Reconciliation Commission ithi akukho emandleni ayo ukuphenya udaba lokutshontshwa kwelitshe lesikhumbuzo elafakelwa abantu ababulawa yigugurawundi esilove. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDC Alliance lithi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa kanye labasekeli bakhe bavinjiwe njalo namuhla ngamalunga ezanu PF ukungena kwezinye indawo eMutare lapho bekumele bakhulumisane khona lenkokheli yomdabu loZulu Makhaza bekhankasela ukhetho luka-2023. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fazai Maere uthi uChamisa uphose wadutshulwa izolo ngabasekeli bezanu PF kodwa kalimalanga. Uthi inhlamvu zibulale amafastela. Amazwi la agcizelelwe ngumsekeli kaChamisa umnumzana Tendai Biti ekhuluma lentatheli zindaba eHarare namuhla. Ubiti usole ibandla lezanu PF yesithi kumele lithiyane lodlakela. UChamisa obesemutare izolo kulandela imihlangano ayenze eBeshnafu loZulu. Uke wahlangabezwa njalo ngodlame emaswingo ngabanakanelwa ukuthi ngabezanu PF. Ibandla leMDC Alliance lithi selidinga imali yokuthengela uChamisa imota elakho ukumvikela kunhlamvu zombhobho nxa engadutshulwa ephakathi kwayo njengalokho elithi kwenzakale izolo eMutare. Leli bandla lithi seliqoqe inkulungwane ezingamathumi phose amabili amadola emelika 19,331 enkundleni yeGoFundMe. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma owebandla lezanu PF endawonye lodokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikaChamisa. Uchuma usungula lingxoxo.
Akula ntembi into enhle ikutshengisa ubuntu khonoko ukuthi nxa omunye wethu ethe wonakalelwa kumbe wazibonela whichever way hayi sibala simncede simthengeleke imota loku abakwenzayo ibuntu yisintu akula ntembi sibili mina ngeke ngasola lutho sibili even uhulumende ngapha mina benza funa umcelela kuba umnanga kuthi ba umnanga ko alila enye imota wani esingabe samnika undoda lo naye abesebenzisa akulantembi vele umuntu kunjalo ukuthi kodwa asiphalane izinto lezi sisebenzise sihamba siyaphambili. So it's a good gesture by the people abakwenzayo kono kwanda and ngabe ngiyafisa besayenza njalo bephinde betha imali ngale emanama high school egwanda ngale uphahla lwaphuma lonke du ake nisayine imali bakithi sithengele abantwana abanophahla bafunde ngapha sithengele umnumzana utshamisa imota ukuthi ahambise sibe sikwenza vele i-social responsibility.
Baba uSibanda khonoko ukuthenga imota ngicela utshaye ngamafutshane ngoba isikhathi sesiphelile. So waye abantu behlanganisa imali bezama ukuthi bencede utshamisa kwenzethu ngathi utshe
ndoda esegqekeni imthemba yokuthi abantu bezimbabwe bayakwazi ukuthi umnangagwa ngumuntu wodlame umuntu wegugurahundi ngumuntu ka-2008 oqeda abantu ngezikhathi zonke zokhetho owenza ukuthi lanxa umgabe ecabanga ukuthi achiye okombusazwe lokho ngo-2008 wathi phenduka mna zihamba ngiyebulala abantu wayenza ama-short sleep. Ngakho abantu bezimbabwe bamesabela umongameli uNelson Thamisa ukuthi angalinyazwa yilaba abantu abalobudlovu kungaka. Kodwa kungasena nokuthi ngithi kancane nje into ehlale isenziwa ngabantu bezanu leyi eyenziwa nje manje lanxa sikhangele kumfowethu uGolide ukuthi usekhuluma ngemanama esithi kuthiwa khona kufanele abantu bahlanganise imali ngoba ehlanganisela upresident Nelson Thamisa ukwenzela ukuthi bathenge uphahla lwesikolo semanama. Uyazi ukuthi Chuma angikwazi mfowethu kumbe ukuthi alikaze liphumela izweni yini kumbe alikaze libala amabhuku awe government i-governance linabafowethu bezanu okwenza ukuthi lehleke ukwazi ukuthi umsebenzi wokubisela uphahla ezikolweni kawususwa kuhulumende ngoba siyabhadala into ezithiwa ngama-taxes
lizakusa lize litshone kuloku nguphikiswa lwabela ngento engekho. Into eqakathekileyo ukuthi kona into zonke nxa sizenza even kolokani sebekutsho otona uhulumende ngumeneze lokhu uhulumende akulantembi ukuthi ancediswe ngabantu akulantembi ngitsho yiko ntona hayi nxa sikwenza sikwenzeni nje sincedisana yonke into akulantembi ngoba uhulumende kasikuthi uzakubantu ukuhamba yonke into eyedwa thina abantu yinto esi-make up uhulumende njengoba ekushilo abantu nanxa uhulumende esengenile i-government of the day usungurhulumende wabantu bonke whether MDC ZANU-PF Mthwakazi kumbe whichever other party. So okutshengisela ona vele kumele sihlale sibambele sinjalo. So there is nothing absolutely wrong dokotela mfowethu uthi kona abantu bethu hayi asikhipheni abantu asincediseni abantu akulantembi ngitsho
hayi i-governance umfowethu uGolide ngani kayizwisisi i-social responsibility baba Golide yikubhadala ama-taxes akho. When you get paid, it's paying your taxes. You go to a social responsibility. Government, the government then is isenza umsebenzi wokuthi ithatha izimali ziyani isebenze ngendlela eqondileyo.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somholi weMDC Alliance uMnumzana Nelson Thamisa ubekhuluma endawonye loMnumzana Joseph Chuma weZANU PF. Zimbabwe selenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.2 million ijekiseni ye-COVID-19 eyakuqala. Asebehlatshwe esibili bayizigidi phose ezimbili lengxenye 2,493,994. Asebebanjwe lumkhuhlane sebekunkulungwane ezedlula ezilikhulu 132,437 okugoqela abantu asebepholile. Sokubhubhe inkulungwane ezedlula ezine ezilengxenye 4,649. kunjalo nje ele South Africa selisungule uhlelo lokuhlaba abantwana abaleminyaka ephakathi kwelithumi lambili kusiya kwelithumi lasikhombisa 12 to 17 years ijekiseni ye COVID-19. Lelinyathelo seliphehle impikiswano enkulu kubazali lakungcwethi kwezempila kahle. Kubika uThuso Khumalo.
Lamhlanje bekulilanga lakuqala lokuhlatshwa kwabantwana eJackson yokuvikela iCorona kwele South Africa. Enkulumeni ayithulele abezindaba phambi kokuqala kwalolu hlelo, umphathi ntambo ogatsha lwezempila kahle uMnumzana Jophahla uthi ucwaningo lwabeze science lukhombisa ukuthi iJackson yePfizer iphephile ebantwaneni. Kodwa kubeka kucaca ukuthi bazahlaba iJackson yePfizer eyodwa hatshe ezimbili njengabadala. Lokhu uthi kungenxa yokuthi ucwaningo lutshengisa ukuthi ezimbili ziphazamisa ukusebenza kwenhliziyo ebantwaneni.
We can assure parents and the
loba kunjalo ingozi yenhliziyo lapho esike yabonakala khona ayikavangeli umonakalo.
Risk. So we just taking precaution in this case.
Inyathelo leli selichiye ukuxokozela lokuphikisana ebazalini ngemva kokuthi lolu gatsha luthe abantwana abafuna ukuhlaba amajekiseni la abayidingi imvumo yabazali ngakho bengahlatshwa noba abazali bayafuna kumbe abafuni. Umzalo isizalwane seZimbabwe olomntwana ofunda lokuhlala kwele South Africa unkosazana Sinanzeni Nyati uthi isinqumo esibi kakhulu lesi esenziwe nguhulumende.
Mina indaba yokujova abantwana amvumelani lakho. Njalo kumele kube nayo sivumelwane emzalini lomntwana. Ngeke ngivume umntwana esiyajova ngaphandle kwemvumo yami ngoba kusasa maye esegula ugovernment uzomnceda yini ngoba yimi njengomzali engigcinayo lomntwana. Kumele kusuke kimi ukuthi ngiyavuma ukuthi umntana ajove owathi.
Kodwa ke omunye umzali weZimbabwe uMnumzana Nicholas Thole uthi kayikho into embi ngokuthi abantwana bahlatshwe amajekiseni la.
Angeke phela umhlaba wonke ungaka wenze into eyodwa ngenjongo yokuthi kubhubhe umhlaba wonke. Lo uNkulunkulu ngeke avume. Yebo baza kufa abanye njengoba besifa abanye benjalo behlatshiwe BCG. Kodwa abanye bazaphila bazavikeleka. So mina wami umbono usebuthini abantwana abakhulule bahlatshwe sivikeleke.
Ingcitshi zempila kahle lazo kazivumelani ngalelinyathelo. Zikhona ezinye ezithi yokuchithwa kwemali njengoba vele emalutshwane amathuba ukuthi abantwana laba bagule baze bangene esibhedlela loba ukufa ngecorona. Abanye bathi bekufanele uhulumende aqale athole ucwaningo olugcweleyo ngalokhu kungakahlatshwa abantwana. Abanye bathi ulwazi olukhona lwanele njalo kuqakathekile ukuthi abantwana labo bahlatshwe njengoba labo behlaselwa ilesi sifo. Melesturo 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Isigodlo seMelika eZimbabwe sithi umqondisi waso uMnumzana Thomas Hastings uhlanganele sithunywa seUnited Nations unkosazana Elena Dohan eHarare namuhla wamchasisela ukuthi isijeziso ezetheswa amalunga ezanuPF yiMelika aziphazamisi uzulu weZimbabwe makhaza kodwa ziphazamisa labo abazifakelwayo. UDohan unxuswe nguhulumende ukuthi asezibonela umthelela omubi iZANU-PF ethi ubangelwa izijeziso lezi kuZulu. Kodwa isigodlo seMelika sithi uHastings uchasisele uDohan ukuthi izijeziso lezi zisebenza njani njalo wamtshela lokuthi iMelika idinga ukugxilisa ubudlelwano leZimbabwe kwezamabhizimusi. Isigodlo lesi siphakathi kokuqhuba umkhankaso onxusa amabhizimusi eZimbabwe afuna ukuxhasana laweMelika ukuthi aze phambili. Okwenziwa iMelika lokhu kuphikisana lokukhulunywa nguhulumende weZANU-PF yena othi uyehluleka ukuvuselela umnotho ngoba izijeziso lezi zimvimba ukwenza ibhizimusi lamankampani eMelika lamanye aphetheya. Sixoxele ncwadi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Iye kufanele ukuthi iMelika ihlangane le-United Nations ukuze ikwazi ukubeka uhlangothi lwayo lucace bha ukuthi izijeziso zenotho ezethulwayo zethulelwa izigebengu ezivele zibulala abantu beZimbabwe ezinhlinya abantu ezingabamba ukhetho olukhululekileyo ezingahloniphi amalungelo abantu ezingahloniphi i-constitution ukuthi zikhuthazwe ukuthi zihloniphe i-constitution, zihloniphe umthetho, zihloniphe amalungelo abantu, zihloniphe impilo yabantu beZimbabwe, ziyeke i-corruption. Kube lempilo enhle yabantu beZimbabwe. Ama sanctions lawo izijeziso zenotho ezethulelwa laba balutshwane lamakampani abo ngokokuvimbela ukuthi kube lokuhuquluzwa kwenotho kukhuthaze njalo ukuthi bahloniphe amalungelo abantu. Ama sanctions angavuka esusiwe uma bengahloniphi iconstitution, bahloniphe amalungelo abantu, bahloniphe umthetho, bayeke ukutshaya abantu babe lokhetho olukhululekileyo, kungenzeki konke lokho esikubonayo. Yikho kuphela ama sanctions akufakelwayo. Nxa bengafuna ukuthi aqhubeke, kabahloniphe umthetho weZimbabwe, iconstitution yeZimbabwe, umthetho weZimbabwe lamalungelo abantu beZimbabwe.
iMelika sibona njalo ukuthi iqhuba umkhankaso wokuhuga amabhizimusi eZimbabwe afuna ukusebenzelana laweMelika ukuthi aze phambili. Ulubona njani lolo hlelo?
Akula muntu ongayekela ukuthatha ithuba elikhulu kangaka ukuthi abe lobudlelwano obuhle leMelika, amankampani akhe akhule, akwazi ukuthi aqhatshe abantu abaningi, akhulise ibhizinisi lakhe ngaphandle nje nxa edlala ipolitiki. Njalo kuyilithuba elihle kakhulu leMelika ukuthi iveze kahle kamhlophe ukuthi izijeziso zenotho ziqondiswe kulabo abalutshwane abayibo abadiliza ilizwe. Into ekhangelelwa ngabantu beZimbabwe yokuthi United Nations ithumele ama-special rapporteur azo ngela lokho okuhlupha abantu beZimbabwe, hayi okuhlupha abalutshwana babusayo. Kumele kuthunyelwe uspecial rapporteur on torture, uspecial rapporteur on amalungelo abantu, on abductions, on extrajudicial killings, lezinto zonke ezinjengazona lezo, hayi labo abazokhangela ngalokho okuhlupha abalutshwana babusayo angahloniphi amalungelo abantu.
Umnumzana efihlela Ncube ucubungula ezombusaswe. Ikhomishini ebona ngokukhomisana umlotha iNational Peace and Reconciliation Commission ithi akukho emandleni ayo ukuphenya udaba lokuntshontshwa kwelitshe lesikhumbuzo elafakelwa abantu ababulawa ngombhuqazo weGugurawundi inhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu esilobela. Ngokunjalo likhomishini ithi inhlanganiso le kumele yazise amapolisa. Inhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu yayilobele likhomishini icela ukuthi icubungule udaba lolu kulandela ukutshontshwa kwelitshe lesilobela leli kanye lelinye eyayilifake eBhalakwe lapho kwabulawelwa khona abantu abaningi i-5th Brigade. Kodwa likhomishini ilobele inhlanganiso iyazisa ukuthi lokho akukho emandleni ayo. Sixoxele siphathamandla seIbhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ukubhalwe ngabantu be-NPRC kukonfirma one thing ukuthi NPRC ayisiyo independent board ezalungisa inhlupho zabantu. Ibhodi ethunywa isigijimi sikahulumeni khonoku kuyazicacela, ambona ukuthi into eyimandate yabo yokuthi bebone ukuthi kuyakhiwa okuthula bebe sebesithi amapholisa. Njalo ukuthi kuyebikwa emapholiseni akumisi ukuthi bona benze uphenyo. Ngoba ungakhangela eZimbabwe khonapha ule anti-corruption commission, kulale enye ilokuzeni commission e-corruption futhi layo eyakhiwa ngumongameli amabodies lawo akhiwe maningi wonke abe khangele uhlupho olulodwa ngendlela ezithiyeneyo so mbona ngazathi abakubhalileyo njalo abakuthoyo kusibonisa sobala ukuthi udaba lwememorialization udaba lokudila nombhuqazi okuyicommended yabo abafuni ukuthi beqondalelo lalo ngqo ngoba beconflicted sebetshintshile from ukuba independent body sebethunywa uperpetrator besaba uperpetrator
kunyanga ezedluleyo like laveza ukuthi lizama ukuqoqa imali ukuze lidinge amatshe amatsha liye wafaka endaweni yalawo atshontshwayo luyaphambili yini lolo hlelo
bengisesilobela kuvike liphelileyo ngolwesine ngisiyahlangana lezakhamizi sixoxisana ngokuthi kungenziwa njani ziyathi izakhamizi ukuthi zilokhu zilifuni ilitshe sizalibisela bengixoxisana lezakhamizi zebhalagwe lazo ziyathi ukuthi ziyalifuna ilitshe sizalibisela asisoze sime kathesi sisakulungisa ngamasenti angikhona ukuthi lilungiswe sathi ukuthi sizalibisela sibi lamanje silokhu sisitsho ukuthi amatshe azanjani azabiselwa akula muntu ozasimisa ngeke sama ngokuthi uperpetrator uzabe lokhu ewatshontsha bazawatshontsha kodwa as long as ama-survivors izindawo ezamoshakalelwa ziwafuna nathi sizaqhubeka siwafaka
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso yeibhetshu likaZulu. Ulife Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Ukuthonisiswa kwamadoda amathathu amhlophe akwelemelika ngemva kokudubula onsundu owayephatheke ekuqiniseni umzimba wakhe ngokugijima esigabeni seGeorgia khonapha eMelika kuqalile ngomvulo ngokukhethwa kwabancedisa umahluli abedale lejuri umuntu lendodana yakhe uGreg Travis McMichael nomakhelwane wabo uWilliam Roddy Bryan betheswa icala lokubulala uAhmad Aberi obeleminyaka engamashumi amabili lanhlanu engaqalanga muntu ezigijimela ekuseni ngokubulawa kwensundu lo kubangele ukuxokozela nokufuthelana okukhulu kwelemelika bombango ukucwasana ngemihlobo phakathi kwabamhlophe labensundu lokhu kungemva njalo kokuphuma kumfanekiso owevidiyo oveza ucuku abamhlophe laba ababulale ngayo unsundu lo engelacala okwazundisa abaningi Umsekeli kamongameli welemelika unkosikazi Kamala Harris ngomvulo wethekelela umango owe-Lake Mead esabelweni seNevada uyazibonela ngawakhe inhlupho ezidalwe yikungani kuhle kwezulu emhlubelweni ongentshonalanga yelizwe ngesikhathi sinye uhle wathatha leli thuba lokukhankasela uhlelo lukamongameli Joe Biden lokuthuthukisa ilizwe lamanyathelo afuna ukuwathatha ukulungisisa inhlupho ezidalwa yikuguquka komkhathi. Abakumsebenzi wokuncedisa ukuhamba kuhle kwemikhumbi elwandle babika ukubana benelise kuhle ngabantu abadabuka emazweni awezwekazi le-Afrika abangaba ngamashumi athobaminambili AD ngemva kokuba umkhumbi akade ubathwele usuwehlelwe ludubo lokungasebenzi kuhle ekhunjini lolwandle kwele-Libya. Kubikwa sokuthunyelwe amaqembu amaningi ababona ngokulondoloza ezemvelo entabeni zaseCape Town kwele-South Africa ukuyagexa izihlahla zohlobo lwama-pine trees esezivimba ukuhamba kuhle kwamanzi anathwa yizigidi lezigidi zabahlali balelo dolobho. Abantu bakwele-Sudan sebelensuku ezithile befake amatende abo phansi kwesigodlo sikamongameli eKhartoum betshengisela befuna ukuchithwa kukahulumende osabambe intambo zombuso ngemva kokugenqulwa kukahulumende wentando layiphikiswa owayekhona besithi laye umutsha osaphethe intambo zombuso akala akwenzayo ukuthuthukisa isimo esihle sezombusazwe elizweni lelo kanye lezomnotho.
Kuhlandla lezizalwane seZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe silonkosikazi Sharon Jobo okumsebenzi wokuthuthukisa izigaba o-International Community Development yena ohlala kwele Canada. Unkosikazi Njobo usephathise ukubumba amaqembu abomama abasemazweni ukuthi basungule inhlelo zokuzithuthukisa. Asizweni exoxa lo Praxedis Jeremiah we Studio 7.
Nxa bekhona omama abafisa ukubana ngibaqoqe besungule eyabo inkampani, ngikhona ukukwenza lokho. Sengisungule ikampani ethiwa yi-Firestarter, ikhona ku-internet ethiwa www.thefirestarter.ca, ku-Facebook ethiwa Her Business District. Her Business District kuFacebook lengasidinga lapho ukuphathisa abomama abafuna ukuthi ngilabangani bami singu 5 sifuna ukwenza lokho, siyaliphathisa kumbele ngabomama benkonzweni lingu 30 lingu 50 lise Dubai wherever lapho likhona lengasithinta siliphathisa ukubana liqoqane. Nxa kusiba lamathuba ama group asungulwayo ngiyawafaka kuFacebook, siyazama ukuthi sazise abantu abanengi ukuthi kule qembe silisungulayo elizabe lisenza lokho, ofunayo engeza ezohlanganyela. So yes, amathuba akhona ukubana omama abalesifiso labo bengaxhumana lathi ukwenzela ukubana bebe yingxenye ye this economic revolution engithi izakukhokhelwa ngabomama.
Kukhathalekile ukuthi basilapha eMelika, eNgilandi kumbe Australia?
No, akukhathalekile. Sengithole ukuthi esikhathini esiningi siyazincitsha, esikhathini esiningi siyazincitsha amathuba ngokukhangela ukuthi angihlale elizweni leliyana o angizalwa elizweni leliyana. Inkuthazo esikhathini esiningi enginika omama nxa ngixoxa labo yokuthi imali yakho ayidingi ivisa ukungena yiloba yiliphi ilizwe. Yes, umzimba wakho isingadinga ivisa ukungena elizweni, kodwa imali yakho kayidingi ivisa. Ulakho uku-investa elizweni ongazaku lifike, ngitsho la kancane.
Kodwa imali yakho ivikelekile.
Imali yakho ivikelekile ngoba okuqakathekileyo ukuzwisisa ukuthi i-economy elizweni lelo ihamba kanjani. Ama-lawyers siyakwazi ukuthi kulabo international lawyer, lawe ungakhuluma lo lawyer welizwe lapho ufuna ukuinvesta khona, ulakho futhi ukuthi abakutshele khona ubuye kugqwetha lakho elizweni lapho hleli khona ubuzisise, kumbe uthume ugqwetha wakho akhulumisane legqwetha elise-Mauritius o kungaba kungaphi lapha ofuna ukuthi uinveste khona. And njalo ulwazi lwandile kakhulu lapha sikhangela emoyeni, ebulenjini, kulala ama-embassy. I-embassy yeZimbabwe sengithole ukuthi iyaphathisa kakhulu, bayathumeka. Ungababuza ukuthi elizweni lelo elaphe elihleli khona lina singathi i-embassy yeZimbabwe lapha eseCanada, uyabachayela ucingo nje ubabuza ukuthi eCanada lapho kuhamba njani, imithetho yeCanada imi njani. Umsebenzi wabo yikuthi bakuxwayise. Sikhuluma sinje nje ngilinde ukuthi ngikhulume lo ambassador omutsha laye azwe ukuthi sihlelane njengabomama, sibonisane ukuthi angasiphathisa ngaziphi indlela. Amabhenki lawo lapho esibhenka khona engaba ngamabhenki alapha eCanada, but ungangena khona ubuze ukuthi bank bengicela ukubuza ukuthi kanti vele North Cyprus kukhamba njani, lingaba lolwazi ngakho. Sengithola ukuthi bayakucebisa and bakucebisa kungelambadalo.
Unkosikazi Sharon Jobo ingcwethi yekumsebenzi wokuthuthukisa isigaba owe-International Community Development. udabuka eZimbabwe kodwa uhlala kwele Canada. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.